Nxa sikhangela ukuthi inhlanganiso ezinjengeSADC ezifanana le-AU labo-United Nations, imithetho lezinqumo eziyenziwayo ziyenzwa ngenxa yokuthi amazwe wonke akhonapho abe evumile ukuthi ulutho lube khona. Yikho-ke ukuba khona esihlalweni esingaphezulu kwe-Egypt kumbe kungabi khona kwe-Egypt kusihlalo sokukhokhela, ambona kuyinto engayenza ukuthi izifiso zezwekazi le-Afrika zingagcwaliseki kumbe ukuthi okunye kungaqhutshekelwa phambili ongabe kufiswa ngamanye amazwe jike.
Ukuba khona kukamongameli Mnangagwa kulo mhlangano kuqakathekile yini? Sibona ukuthi lizwa lilamali kumbe kufanele abe khona.
Okusuze sikunanzelele ukuthi umongameli Mnangagwa kusasemutsha ekubuseni njalo kuqakathekile ukuthi bexhumana labanye bakhe. Yinto yokuqala. Okwesibili, kuqakathekile ukuthini nxa kusenzwa izinqumo eziphathelane lelizwe kulokho esikuthi thina kwi-international relations, kuvamile ukuthi abakhokheli yibo abasekela izinqumo eziyabe zethulwe kumhlangano le yamazwe emqoka efanana naleyo we-AU. Yikho-ke indaba yemali sesingayikhuluma ukuthi akula mali ezilizweni, kodwa angiboni mina ukuthi imali yohambo olulodwa lungayenza ukuthi lungasiza ukuqeda inhlupho ezibhekane lelizwe kathesi. Yikho-ke ambona ukuthi yinto esesingathi siyenze ngathi siyibabazi kakhulu.
Enye yendikimba yalo mhlangano yokuthi amazwe akuzwekazi le-Afrika engabambeleli kakhulu emalini yokuphiwa yama-donors. Ubonele Afrika lizimela yini kumnyaka ezayo?
Ukusipho lukhona ukuthi kulalaba abanye abafanana labanhlanganiso lezi ezizimele zodwa ezijale ukuthi zincedise ukusola nokuthi zibambisane lohulumende sithi thina ngama-non-governmental organization. Ngibona izinhlanganiso zokuthi nxa sokungasela size lolo luyabe luvela ngale ngaphesheya kungayenza ukuthi iy'nhlelo zabo zihlukumezeke. Kodwa amazwe lawa ase-Afrika ikakhulu abohulumende base-Afrika kufuze bebe sebesekuzinga lokuthi bayenelisa ukuthi inhlelo ze-African Union bebe yibo abaletha indleko zangkhona kulokumelela ukuthi amanye amazwe ebeqhubeka encedisa i-Afrika, ngoba amazwe lawa ngayencedisa i-Afrika ikakhulu laba abanye ababesibuza kudala. Sizathola ukuthi babekwenza lokhu ukuthi bebe nendleko njalo nokuqhubeka bethola icetha lokuthi beyenze i-trade ngendlela engasukumisi i-Afrika, ngoba siyakunanzelela ukuthi China yancedisa ukuyakha i-building ye-AU. Ngaphandle kwakho lokhu kwamanye amazwe lathi China encedisa khona, siyabona ukuthi abantu basuka behuqulizele umkhonomi wabo nento ezifanana lazo nalezi. Yikho-ke isinqumo esiqakathekileyo.